ukuthi kutsho njengenhlanganiso ye-National Constitutional Assembly, NCA, ukuthi i-COPAC yasebenzisa izimali eziningi, ama-million, awokuthi lakathesi imali leyo abakatsho ukuthi bayisebenzisa kanjani, kokokuqala. Okwesibili, isikhathi sezizalwane zeZimbabwe abasilahlayo bebhoda ngelizwe beyenza ingazathi ngabantu abathatha imbono kaZulu, kanti-ke kungabantu nje izithunywa zamabandla ezombangazwe ezizihambelayo nje zibhoda ngesizwe zingela lutho eziluyenzayo. Yiko-ke ungakhangela-ke konke lokhu uzakubona ukuthi isikhathi asebesithethile side kakhulu, njalo uhlelo lolu soluliphutha. Yikho-ke thina sithi hhayi kabaphume mbheke kuzizalwane zeZimbabwe ukuthi hhathi thina sesiyehlulekile, dingani abanye abangakwanisa ukuthi bayenze uhlelo lolu luphuthe isizwe seZimbabwe sithole isisekelo esifunwa nguZulu.
Kodwa sinanzelela ukuthi uhlelo lolu solusemaphethelweni, njalo bayatsho ukuthi sokusele inhlamvu ezinlutshwana ukuthi bezivumelane beziqedise, likuthatha ngapho ukuthi alusoze luphutshe.
Uyazikhanyela kumgceke ukuthi uhlelo lolu alusela lapho luya khona, ziyimboza nje liphutha elikhona, ngoba savela sakubona ekuqaleni futhi manxa upheka isithwalo ngoqala wena faka impuphu ungafakanga amanzi, anti impuphu yakhe yikho kwayenzakalayo ku-COPAC. Lawa ngamabandla ezombangazwe ayezama ukuthi ayenze ukuthi izizalwane zeZimbabwe zifune isisekelo abasifuna sona, hatshi esifunwa nguZulu. Yikho-ke beqeda isikhathi bebhodabhoda lani, kodwa kumgceke ukuthi hatshi konke lokhu kusenziwa akulalutho oluphumayo, akulalutho oluphutshayo. Ezingakuje ukuthi bona sebelenhloni nje zokuthi baphume mgceke ukuthi hhaji thina sesehlulekile. Yikho-ke thina sithi hhaji manxa bengafuni ukuphuma mgceke, thina sesicela-ke ukuthi kabaphumele izizalwane zesizwe seZimbabwe ukuthi sebeyehlulekile. Njalo ungakhangela esingathi ngama-principals ubaba uMgabe, uTsvangirai, lo Ncube, lo Mtambara, yibo asebebamba intambo ukuthi kungazathi kuyaphutha uluthi. Kodwa okukhanyayo ukuthi akuphutshi luthi.